Ngibhodile lapha ngilandelela uhlelo lona lelo ukuthi abantu kungani bengasukumeli phezulu, ngasengilandelela lezindlini ngikhangelela lapho okubhaliswa khona. Ngithola ukuthi abantu kakubatshelwanga i-voter education le kayize ngibe khona. Izekhi yaphiwa imali enkulu i-United Nations kumbe i-European Union whatsoever. Lenye yasuka kuzani leyo. Akuzenge besinyelele ebantwini, akuzenge kube nomhlangano yayibuthaniswa kuvuka ubona abantu behamba amadodi do, abantu zabakwazi. Abanye bebeyintshela ukuthi ah, thina sikwazi ukuthi sihlala sivota. So kathese siyamangala ngathi sithi thina siyevota, siyebhalisa kutsha. Njani thina kade vele sihlala sivota sikhona ngathi emabhukwini lani okuvota. So lokhuyana sibone ngazani i-problem ile vek. Yikho lapho kule problem khona.
Nkosazana Khumalo, ubona njani kungakuyini okubangela abantu ukuthi bengasukumeli phezulu ukuyabhalisa?
Ngivungena nalo lo mkandla kuleyo yokuthi akuzange kwenziwe i-voter education. Okunye okukhona ungazange kuphica labo abanelisa ukuthi bayirejista ukuthi babe ngamavota ludubo lwe-proof of residence. Iningi labo lami ngengabhodabhoda ngikhangela ema-centers lapho okurejistwa khona. Ngafika e-market ku-5 Street kobulawayo lapha. Abantu bagcwele phambi but e-tenting yezethu kungelabani. Ngasembhodabhoda ngixoxisana labathi namavenda ukanti isizathu sokuthi lingangeni liye-rejista libe ngamavota yisiphi. Omama engakhuluma lapho babesithi bona udube silale ukuthi singenile phakathi lapha kwathiwa sibuye bobufakazi bokuthi sihlala ngaphi. Enye into uhulumende angayaziyo kumbe ucatsha ngomuno uyayazi ezindlini lapha iningi labantu bethu balotsha ikakhulu emalokithini uyanelisa ukuthi ufike endlini elezinto eziyi-4 kube lemuli eziyi-5 zibe ngubhizi. So izekhi ifika ingane yakhonona ingathola ukuthi kubuya abantu abalitshumi bevela ndawonye bebhalele ugwalo umnikazi muzi oyedwa. Ontanga bebekhala ngokuthi njengoba lucela ikwazi ukuthi ngemsebenzi kasilayo lezindlu kasilazo. So esizamsukumisa sitelekezele ukuthi kwaziyo ukuthi sihlala ngaphi ngubani yini uhulumende ekwazi ukuthi wasithisela izindlu lokhu wangenayo akazenzi. Akazakakafaka imigoqo yokuthi abantu bathole izindlu. Basebesithi bona owabumbono ngokuthi kanti nxa uhulumende sithi ufuna babanike ubufakazi ukuthi bahlala ngaphi, yena uhulumende enguye owapha abantu izithupha. Angithi isithupha siyakhombisa ukuthi ngisizalwane zaseZimbabwe, ukuthi ngihlala ngaphi sokudingani. Yene sazi ukuthi wasithiseleni.
Nomzana Mkandla, sike saxoxa labanye abathi bona ngabasoze babhalise ngoba abasiboni isizathu sokuyavota ngoba bengesela themba lamabandla akhona kathesi. Ukubona njani lokho?
Yebo, kungaba kunezinye izizathu zona lezo amabandla wona la akhona. Kodwa ke okuqakathekileyo ukuthi abantu sebehlukuluzwe kakhulu nguyena lo uhulumende wezana. Njalo nxa abantu besithi bayavota bese bebekwazi ukuthi sobulobutsotso sobenziwe njengakhona lokhu ukuthi kade bona benza i-voter education ngobani khulukhana kuyabahlukuluza abantu. Ubusuyadinga wena i-proof of residence emuntwini okwazi mhlophe ukuthi khona uthwele isithupha seZimbabwe, khulukhana kuyabahlukuluza abantu ngoba leyo ncwadi leyo kuzeyithole ngithe ngikhangela nakhona ngane lapha kwade kusetisayiswa khona kuthiwa khona abantu bebhala ama-affidavit amanye amakhansela beqothwa nabantu labo kuthiwa khona bayiqalisa ukuyofotokopa amabhuku abo abanye hamba lamabhuku awezibhedlela ukuthi bayagula kodwa ibhuku lelale libhalwe i-address yakhe. So-ke usiza ukuthi umuntu lwane kuye ngenye i-proof of residence edlula khona laphana njani yena ngasomnikazeni. Khonokuyona kuyahlukuluza abantu bagcina bengasela themba. So khonokho kuyediye kuyadingakala ukuthi abantu kabakhuthazwe ukuthi kabaqinisele abantu behambe bevota.
Nkosazana Khumalo, wena uthini ngalokho esikuzwayo ukubana bakhona abamadolonzima donda ukuthi bayebhalisa ngenxa yokuthi bathi bona kanti vele ngingabhaliselani wona amabandla akhona engathembisi?
Hayi, bakhona kona laba abantu abanjalo, njalo kayisiyo ndaba yabo ngoba kambe shuwa iminyaka isiminingi silokhu abantu bebekezela seze sifika 40 years alokhu bebekezela ngokuhlukuluzwa. And olunye udubo ngolokuthi uyazibuza weza weda nxa uphuma endlini ukuthi ngihambe ngiyezeki ngiyezeki ukuthi ngebhalise ukuvota. Lapho ngizafika khona bese ngitshela ukuthi kufuneka incwadi lapho engihlala khona, ugijime uyedinga incwadi uphenduke ukuthi eyanali uphenduke. And ungakhangela futhi iningi labantu abangasafuni ukwenza lutho ngama-survivors e-Gugurahund. Kulabantwana abathiywa ngabazali ababulawayo ngesikhathi se-Gugurahund. Abantwana bona labo kabalazithupha, abalama-birth certificate.